The United States and Coalition for Change is celebrating impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Gqoma. Siyakwazi ukuthi mhla ka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje ilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusithiya kwakhe, kodwa sikhala sithemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi nsuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketo abatshali. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina abe-CCC sithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Siyabonga imfundiso wasitshela yona kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela England befuna ukumcitha. Wahlupheka umdala waze wangena phansi, kodwa khathesi sesibona iningi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe. Bamzonda ubaba uNkomo waze washona. Abanye bazigqaja nge-unity accord, hayi Thibo, ubaba wavuma wathi ukunceda nokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina, kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo, wathi ngena nini isikhathi singafika kube selithiya. Thina besisi siyabonga ngoba konke owakufezayo nowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha. Kazange efune udlame, kazange efune inketo abatshabi, wafuna ukuhlala abantu bazothile, abantu bebelothando bethandana.